Sokuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 18 kuNhlangula 2018 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje
lapho esithole khona ama newspaper agoqela le state iChronicle kanye le Newsin besithi ivoters rolls iphumile amabandla ezombangazwe sengahamba ayithatha ezekhi okusidanisileyo ukuthi namhlanje kuseni lathi sivukele ezekhi ukuze siyethola ivoters roll sathola ukuthi bathi bona abakwazi lokhu
amabandla ezombusazwe akhala ngokwehluleka kwabe commission yebona ngezokhetho yeZimbabwe Electoral Commission ukubanikeza ugwalo olulamabizo ababhalisele ukuvota ele voters roll kuseselesikhathi.
So whether candidates scrutinize the voters' roll, whether they see any anomalies in it, whatever the anomalies are, whatever legal...
Akulani ukuba kukhona okuphosisiweyo okuzabonwa ngabazancintisa laba. Kungaba yini loba bengathatha nyathelo liphi kwezomthetho.
Umgcini sihlalo wekhomishini ebona ngezokhetho eZEC usungule umhlangano lentathelo izindaba lapho athembise imhlangano athembise ukuyenza ngomvulo maviki wonke ukhetho luze lwenziwe. Kwezemidlalo namhla intathe zindaba yethu yezemidlalo Joseph Njanji usethulela ngemidlalo yenguqu eCastleega Premier Soccer League leyo mncintiswano wamazwe omhlaba eWorld Cup. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Umgcini sihlalo wekhomishini ebona ngezokhetho eZEC uJustice Priscilla Chigumba usungule umhlangano lentathelo izindaba athembise ukuyenza ngomvulo maviki wonke ukhetho luze lwenziwe echasisa ngamalungiselelo lokukhangelelwe ukhetho lwalonyaka. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Le mihlangano uChigumba uthi iza kwenziwa maviki wonke ngomvulo emini ngehola lechumi lambili ema ofisini yakhe oyarare phansi kwesihloko esithi ZEC Chairperson's Brief with the Media. Lokhu kwenzakala kulokukhonona kwamabandla ezombusazwe ikakhulu aphikisayo. Amanyawo athi akuyikuba lokhetho nxa izikhalazo zabo zingakalungisiswa. Kodwa uChigumba uthi akukho okungamisa ukhetho nxa umongameli esememezele ilanga langikhona likamhla ka 30 Ntulikazi.
So whether candidates scrutinize the voters' roll, whether they see any anomalies in it, whatever the anomalies are, whatever legal...
Akulani ukuba kukhona okuphosisiweyo okuzabonwa ngabazancintisa laba. Kungaba yini loba bengathatha nyathelo liphi kwezomthetho. Akuyi kumisa ukuqutshwa kokhetho. Ngifuna ngikubeke kucace lokhu. Akukho okumisa ukhetho. Abancintisayo laba bangaya emadale emthethwandaba ukuyakhalaza ngemva kokuba ukhetho selwedlule. Akukho okungamisa ukhetho ngemva kokuba usuku lokhetho selwalethwa ngumongameli.
Okugcizelelwe ngomunye wama-commissioners awezek unkosikazi Letitia Kazembe.
Nxa umuntu sebhubhile siyaphonga ukuthatha ipensela sikhansele ibizo lakhe. Akula replacement. Sebhubhile akula replacement. Nxa umuntu esithi yena ansafuni ukuma hambalile ucithi ibizo lami akwenzi.
Unkosikazi Kazembe uthi ugwalo lwababhalisa ukuba lelungelo lokuvota oselulungisisiwe olwe-voters roll luzonikezwa abazancintisa kukhetho kuqala kusiya ngokuthi bancintisa kusiphi isigaba sokhetho.
I-voters roll izaqala ukunikwa labo abasubmitha amanye bizobafunda umination. Labo that were successful kuphela siqala lalabo singakathengisi i-voters roll ngoba umthetho uthi bafanele ukuthi babe le-voters roll. abanye ama presidential candidates bazakuba le national voters roll, labo abakhuphisayo ema constituency bazakuba le constituency yakhe umuntu, ama ward councillors lawana labo bazanikwa i ward voters roll yabo. Nxa sesiqedile lokho yikho sizaqala manje ukuthengisa.
Abezeki bathi leli yilo ithuba kulabo abafuna ukuphuma kukhetho ukuba batsho phakathi kwensuku eziyisikhombisa lezi kusukela ngelanga lokuhlala kwedale lokwamukela abafuna ukuncintisa kukhetho ele-nominations court. Kusenjalo kulokukhonona okukhulu kwamabandla aphikisayo abakhala ngokuthi lokhe bengakatholi ugwalo loluhlu lwamagama abalelungelo lokuvota olwe-voters roll. Kodwa abakwamanye amazwe abanje ngabeBhilitane sebazise enkundleni zokukhulumisana kuTwitter ukuthi sebalutholile kwabezeki. Umkhokheli womanyano we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa laye ulobe kuTwitter ukuthi kuyamangalisa ukuthi abezeki banganika abakhatshana i-voters roll bona abancintisayo kukhetho bengakalutholi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Iyaqhubeka ingxabangxoza kumabandla ezombusazwe kulandela ukuvala kwedale le-nomination court ngeviki edluleyo lapho amalunga azancintisa kukhetho oluzayo emele ibandla le-ZANU-PF kanye lomanyano we-MDC Alliance elokhu ebanga izikhundla. Ibandla le-ZANU-PF libikwa lisithi amalunga alo abhalisele ukuncintisa kukhetho oluzayo ezimele ngoba engasuthisekanga ngempumela yokhetho lama-primaries asezixotshile kuleli bandla. Ibandla leli selitshele isiphathamandla salo umnumzana Martin Dina ukuthi asuse amaphepha akhe okuncintisa achiyele umnumzana Campion Mugweni eMazowe North, njalo engekela lokhu uzaxotshwa ebandleni athathelwe lesikhundla sakhe sokuba ngumphathintambo eMashonaland Central. Ngakwelinye icele amanye amalunga omanyano we-MDC Alliance abhalise emabili ukuthi ancintise esikhundleni esisodwa, njalo akukacaci ukuthi yiwaphi azakhupha amabizo awo. Ukuza okuningi ngalolu daba sixoxele umnumzana Albert Mhlanga ilunga le-MDC Alliance kodwa okhuluma ezimeli ngalolu daba kanye lokwamehlelayo.
Ngilokudana kakhulu ukuthi nga uThwangirayo uyavuka emangcwabeni abone lokhu okwenzakaleyo imihlolo enje. Kodwa ngokufisa kwami ngakuyenzeka uNkulunkulu nxa isibalati labo abanye ababeke ngathuthu bakhiphe amakhadi endawo. Mina ngoba lami ngivele ngingumembo woParliament and the phumula yayivelini kwemina ekusivumelwane, kodwa ngizimisele ukukhipha eyami ifomu ngala ukuthi angihambe labantu ngoba sigcine sesingu-25 ephumula kube kubi sivile.
Awazikhuphela eyakho ifomu ungacelwanga ngumuntu?
Eyami ayisengeniswe yaba mabili ende kukhanya sikuthi bayawasayina wonke ngoba ababesayina kwakukhanya nje ukuthi ngalowo ngalowo uyazisayinela nje lowathi amthanda. Kodwa ngahle ngakubona ukuthi lokhu akungincedi ende kuyangiyangisa njengomuntu obeseParliament isikhathi eside. Akulanto engiyilanda eParliament ngaphandle kokuthi besithi nxa sihlangene sizanqoba. Pho nxa kuyukuthi thina sodwa ezi-alliance zokukhanya sesithi sesilisana kuyayangisa lokhu. Kakusokungani ngabantu labana abafuna ukuyakhawulisa. Uyasazi indaba eyenzakala eBhayibhelini ukuthi nxa abantu basebeba ngumntwana omyedi kasiqhumelana umntwana usala lephisi ngapha la usala lephisi ngapha. Yikho okwenza ukuthi ngithi hayi ngolo lizithathele umntwana asale phila.
Ukhona wayevele enqobile yini kuprimary election ukuthi ancintise khona?
Kakuzange kube le primary ngoba i-primary kwakufanele kube khona, abasangitshelanga le venue lapho kule primary. Ngezwa sebemfonela sebeqedile bathi hayi lapha sezi-primary. Ngazama ukuyafika khona ngafica sebebala ama-votes, angisafikanga lokuthi ngiwabone. Ngezwa sebengitshela ukuthi hayi wena uzuze 2 votes. Kahle ngakubona ukuthi hayi lokhu kanzake nguzwe. Kodwa-ke akuzange kusihluphe lokho ngoba sesifika eHarare akuzange kubalwa kwama-primary. Kwabala ukuthi o-strong weleyo ndawo ngubani. Kodwa akakhanya ukuthi hayi amaphepha azangena wonke omabili.
Kodwa
bonke abantu bayivotela uChamisa la makhadidenti kumbe sabesesenisile ukuthi la makhadidenti abe yi-1-1.
Abantu lokhu bemelele yini ukuthi bezwe ukuthi bathini iziphathamandla ze-MDC Alliance?
Bekumele kube nomhlangano wamakhadidenti. Ngiyabona lapha ku-social media yethu ukuthi abanye ababuyanga. ukuthi kuyehlula ngokubona kwami.
Lo umnumzana Albert Mhlanga ilunga le MDC Alliance obekhuluma ezimele sixoxela ekobulawayo. Umanyano wamabandla aphikisayo wePeople's Rainbow Coalition uthi uzabisela amandla ebantwini ungangena embusweni. Lokho kuvele emhlanganweni waleli bandla oqhutshelwe eBeja emzingwane ngesonto. UAlbert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Amalunga omanyano wePeople's Rainbow Coalition uDumbuso khona kwamandla wathathela uZulu amandla njalo kuyadingeka ukuthi amandla abiselwe ebantwini ukuze induba ezibhekane loZulu ziphele. Umnumzana Sande Moyo oza ncintisa ukhetho lwamakhansila emele iParacy kuwa-3 emzingwani uthi amandla angabiselwe ezabelweni kuza kuba lula ukuxazulula indubo ezibhekane loZulu.
Khangelele ukuthi ihulumende esikiyo khathesi yathathela abantu amandla, kukanti abantu yibo okumele amandla abe kibo nge-devolution of power. Nxa sikhangele khathesi imhlangano imbuthano eyenziwayo kakhulu yihulumende, bayabe bezotshela abantu okwenza, hatshi abantu betshela ihulumende izikhalazo zabo ukuthi bafuna ukwenzela lokhu.
Umnumzana Bekezela Lason Nyathi ozancintisa ukhetho lwamakhansila ebeja kuwa-12 uthembisa ukusebenzela abantu.
Singaze singene singababandlanga ngu-5 ekukhansila lamakhansila zonke la esilawo la, kodwa into eqakathekileyo yikuthi sisebenzela abantu. Khipha ibhatshi lakho le-party kumbe ngelikamjuru kumbe ngelezanu kumbe ngele-MDC.
UNkosazana Anele Mnyandu ozamela i-PRC ukhetho lwamalungu edalela ephalamende ukhuthaza uZulu emaphandleni ukuthi akumelanga avalwe amehlo ngokudla kuphathelwa ngabezombusazwe.
Abantu thina amaNdebeleni basiyele ukuthi asilandaba lokuthi abantwana bethu bafundile, asilandaba lokuthi siyathola imisebenzi, asilandaba lokuthi amasekthari yethu avaliwe. Esikuthandayo yikudla, yikho besinika ukudla kuphela. Lizakhohlwa ukuthi alichatshwanga, lizakhohlwa ukuthi abantwana laba bala msebenzi. Elizakwenza ukuthi lizathatha 5 kg, lithatha 2 kg yechukela, lihambe lehotel lizanu libise lesihlaleni, lidubekele for another 5 years.
UNkosazana Mnyandi uzancintisana labanye abalithumi ababalisa omnumzana Levi Mayihlome ZANU-PF, Kumlani Moyo MDC Alliance, Luke Moyo MDCT, Danisa Ndlovu MDCT, Eke Mkala ZAPU, Chelesani Mpofu NPF, Nathaniel Siwela RPZ, Kaulani Ncube MRP, Wellington Khadebe ZPP, GPM, Lonkosikazi Alice Spanda owe UCA. Isakamuse kwanda umnumzana Sifanjani Moyo uthi kakhwabithi ukwanda kwamabandla asacathulayo esithi kulabo ukuphambanisa labo abavotayo.
Bengikhangelela ukuthi bonke abantu abalangamabandla kwakuncane bekumele behlanganise amakhanda bengene ngaphansi kukachamisa bakhiphe izanu, ngoba besizuzile ichansi enhle kakhulu emnandi. Umgabe sengasekho kathesi, umgabe engasekho bekumele wonke umuntu ahlangane siyikhiphe izanu bese sisala sesikubona okunye lokhu. Akuna umuntu abantu baphambanisa abantu kunje, so kunzima kangaka into zingaqaleki kanje. Abantu bavuka ngamabandla amaninginingi beku-confuse abantu abavotayo.
Abaningi abancintisayo kukhetho lwalonyaka sebeqinisa imikhankaso yabo kulandela ukuhlala kwedale lokubhalisa ukuncintisa ele-nomination court ngolwesine lweviki edlulileyo, lapho bathole isiqiniseko sokuthi ngempela sebengenile kukhetho okusemthethweni. Ngimele iStudio 7 ngisebeja emzingwani, ngingu-Albert Ncube.
Live talk lamuhla sikhangela udaba logwalo lwabalelungelo lokuvota ole voters roll, lapho abamabandla aphikisayo besithi kabakalutholi, kanti ke abemazweni anjengeBrithani besithi sebelutholile belunikwe ngabezek. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. UMontana Kenny oleminyaka eyisikhombisa ukuzalwa odabuka esigabeni seTexas khonapha eMelika ube ngumntwana oyintombazana wakuqala omncane kangaka akwenelisa ukukhwela intaba ende okwedlula zonke ezwekazi le-Afrika yeKilimanjaro esiyafika phezulu ehamba lonina uHolly Kenny. Sokwethulwe umthetho wokuvimba ukumama nzonzo komumo esigabeni sangezansi yePapua neNew Guinea ngemva kodlakela oluqhamuke abantu betshengisela bagcina bebhidliza impahla lezakhiwo beveza ukungemukeli usibalukhulu okhethweyo yokukhokhela leso sabelo uGovernor William Powe. Amabandla ezombusazwe akhala ngokwehluleka kwabe commission ebona ngezokhetho eZEC ukubanikeza ugwalo olulamabizo abhalisele ukuvota ele voters roll. Kusasa lesikhathi kodwa abakamanye amazwe anjengeBrithani asebika inkundleni zebulenjini kuTwitter ukuthi aselutholile bona bengayitholi. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ugwalo lwe-voters roll lokhe lungakafinyelelwa ngabaningi laloba izekhi sithi soluphumile. Abamabandla ezombusazwe abaningi bakobulawayo bakhala ngokuthi lokhe bengakatholi lolu gwalo okugoqela labo ebandla elibusayo elezanu PF. Omunye wabo umongameli wemthwakazi Republic Party iMRP umnumzana Mqondisi Moyo uthi namhla ekuseni bahambile emahofisini eZEC besiyacela lologwalo kodwa baluncitshiwe.
Silokudana okukhulu njengemthwakazi Republic Party lapho esithole khona ama newspaper agoqela le state iChronicle kanye le Newsin besithi ivoters roll siphumile amabandla ezombangazwe sengahamba ayithatha eZEC. Okusidanisile ukuthi namhlanje kuseni lathi sivukele eZEC ukuze siyethola ivoters roll sathola ukuthi bathi bona abakwazi lokhu njengeZEC baphethe isoft copy eyakade beyisebenzisa kunomnations court yamhla ka 14. Lokhu kusivezele sobala ukuthi iZEC ayilaqiniso njalo iqilibezela amabandla aphikisayo ikakhulu thina silohlupho lokuthi silabantu bethu abangama candidates abasqualifyiwe yiZEC asilandlela yokubona ukuthi baqinisile ukuthi abantu ababanominatileyo bebengarejistanga. Kodwa thina silethemba lakho lesikwaziyo ukuthi abantu labo bebenominathela abantu barejistile ngokwasemthethweni.
Olilunga ledale lephalamende njalo engowebandla lezanu PF umnumzana Joseph Chuma uthe uthole umbiko wokuthi azothatha ugwalo lwe-voters roll ngoba selulungile kodwa ubengakakwenzi lokho.
Ama-voters roll lami kangayithole yami kodwa ke bengithumele abanye abamelayo bona bekukhangela kunoku lezekhi izenja ezithembisekayo. Sokulunga singabuya sizokwazi ukuwabhadalela siwathatha. So ukuthi angahambi khona ngizavukela khona kusasa ngizwe yikho lapho enzaba lokugcineka khona ukuthi uhamba njani ngempela.
Ilunga le-National Patriotic Front NPF umnumzana Nasisiyo Makhulumo uthe ibandla lakhe alikatholi i-voters roll ethi lokhe belindile njalo bazibuza ukuthi kungani iZEC ingakabanikezi lolu gwalo njengokuthembisa kwayo.
Ngizwa ukuthi ama-British banikwe i-hard copy, mini soft copy e-voters roll. Shua. Thina singakwazi ama-candidates kusani khonoko. Hayi, lokhu siza kubonisa kuthathela inyathelo.
iZEC yathembisa ukuthi izanikeza abamabandla aphikisayo i-voters roll yebulenjini kodwa lokhu akukenzakali kuze kube manje. Iphephandaba le-Chronicle liveze ukuthi abesigodlo someli weBrithani eZimbabwe sesithole lolu gwalo okuyisimanga ukuthi kwenzakala njani amabandla ezombusazwe engakalutholi okusolwe ngabaningi ikakhulu ingcwethi ezicubungula ezombusazwe abenhlanganiso zamalungelo oluntu kanye labamabandla ezombusazwe aphikisayo. Nimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku. Direct from Washington, the voice of America.
Abantu abaphila lobulili obehlukeneyo elizweni sebecele uhulumende ukuba labo bathole ezempilakahle ezihambelana lemizimba yabo njengalokho okwenzakala kwele South Africa. U-Anastasia Ndlovu sipha lolu daba ngugcweleyo.
Abaphila lobulili obufanayo abeZimbabwe sebezihlaba amajekiseni okuqondisa ubulili babo bethola limithi kwele South Africa. Omunye walabo abathatha ijekiseni yokuqondisa ubulili bakhe uSemdlovu uthi ngempela uyazihlaba maviki wonke ngejekiseni ayithenga eSouth Africa.
Okay, amina ntata omunye umuthi okuthiwa yi ngama hormones okuthiwa yi testosterone yiwo lawa angani ancedisa umzimba wami ukuthi ukhona ukuthi ugucule umzimba wami ukuthi kube khona ama features esilisa ukuthi ngibonakale ubulisa bami yiwe ngwathathayo ngizihlaba kanye
Ndlovu uchaze ukuba ngemva kwesikhathi umuthi lo ulakho ukuphazamisa ezinye izitho zomzimba uma uwathatha ungekho ngaphansi kukadokotela okulakho ukusinda umzimba.
Umuthi lo usuka ube yingozi nga uthatha kungela umuntu okukhangela ukuhlola igazi lokuthi igazi lakho alibi loku kuna selisenze ukuthi libe liningi kakhulu emzimbeni lobu ukuthi ugcine kusinda ukusebenza kwenhliziyo lesibindi ukuthi akusindwa ekukhipheni ngoba isibindi sisebenza nje ukuthi sikhiphe izinto ezinga imithenga kulimaza ikhiphe lokho okungabe kungakulimaza phakathi then kusale lokho lokusebenza emzimbeni so kungasuke kube kuningi kakhulu ikakhulu nga ungumuntu oyabe enathi utshwala kumbe ebhema kumbe kulokunye nje akusebenzisayo abangakakukhangelisisi kakhulu ukuthi noma othatha nje ama-ARV kungahlanganelana lama-hormones lawa umzimba ugcina kumbe leyo prep esikhona kulezi nsuku ukuthi kugcina kusinda umzimba okunganani nxa yonke imithi le isihlangene phakathi komzimba.
EZimbabwe imithi le ayitholakali iningi lalabo abathatha limithi yokuqondisa ubulili bayithenga eSouth Africa ngoba uhulumende lo ulohlelo lokuncedisa abantu abanje.
Mina lapho engiwathola khona ngiwathenga eGoli ngoba eGoli yikho okusuka kube lamadokotela ahlola abantu babo uhulumende ule program yokuthi bayancedisa abantu ukuthi abanjengami ukuthi bethole leyo mithi.
Obona ngokuqhutshwa kwenhlelo enhlanganisweni ebona ngamalungelo alaba bantu eyeGays and Lesbian Association of Zimbabwe, unkosazana Nonhlanhla Moyo uthi kuludubo ngempela ukuba amalunga abo abanjwa ngamandla ukuthenga imithi le eSouth Africa.
Sasiwezwe sibili kodwa ke bekungela ndawo lapho eZimbabwe laphathengiswa khona, so you find that amalunga ethu amaningi bawathola emazweni afana labo South Africa. Kuyinto ebuhlungu sibili lokho ukusikhangelele ukuthi njengeZimbabwe sile ndawo lapho kwezempilo kahle esingathakazelela ukuthi ngeminye iminyaka amalunga ethu akwazi ukuthi azuze lawo ma-colonial tablets kuma-institutions ethu alapha eZimbabwe.
EZimbabwe abantu abaphila lobulili isisekelo sombuso esitsha siyababandlulula okucina kugoqela zonke inhlelo ezisezweni ikakhulu kwezempila kahle. Kungakho sebekhalaza kuhulumende ukuba abatholise yonke imithi abayidingayo njengabanye abantu abalemikhuhlane ehlukeneyo ezweni ebalisa othukela, idiabetes, igcikwane lengculaza leminye imikhuhlane. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Wezemidlalo lamhla intathezindaba yethu Joseph Njanji usethulela iziphathelane le Castleleger Premier Soccer League kanye lomncintiswano wamazwe omhlaba oweWorld Cup.
Iqembu le-FC Platinum linqobele Highlanders nge 1 kanyanga ngomgqibelo lakhuphula inani lemiklomelo yalo yaya kumashumi amanelane 44 ngemva kokuba selidlale imidlalo elijumi lesikhombisa. Limpumela itsho ukuba iqembu leli selitshiyelelo ebelikhokhela okwesikhathi eside phezu kwengalane elinikeza iPlatinum ngemiklomelo emihlanu ngemva kokuba elinikezi linqotshwe nge-2-1 ngele-Black Rhinos okungokwesithathu litshaya phansi ngenkamanzi imidlalo ilandelana. Iqembu lenikezi lemiklomelo ngamashumi amathathu lathoba mnembili kuthi endaweni yesithathu engalaneni yemiklomelo kule qembu le-Chicken Inn lona elilemiklomelo ngamashumi amathathu njalo elinqobele i-Triangle nge-1 kanyanga ngesonto. Endaweni yesine kule qembu le-Capes United lona elinqobele i-Chapungu nge-2 kanyanga njalo elilemiklomelo ngamashumi amabili lathoba munemunye okulinani eliphethwe liqembu le-Triangle kanye lele-Highlanders. Ngaphansi kwengalane iqembu leBulawayo City lenelise ukusuka emsileni wengalane ngemva kokunqoba elikwenzele Mutare City Rovers nge-1 kanyanga njalo liqhubekela ahlala endaweni yeshumi lane lilemiklomelo elishumi lane. Ngaphansi kwengalane iqembu leMutare City yilo elijeke amanye lilemiklomelo elishumi lane kuthi phezu kwalo kule qembu leChapungu leNecroot omabili lemiklomelo elishumi lantathu kuthi elihlezi endaweni yesine nxa usuka phansi ngeleShapane Mine lemiklomelo elishumi lane. Ngolunye udaba olumayelana nalomdlalo wenguqu amaqembu amela izwekazi lase-Afrika aqhuba nzima kumncintiswano wezizwe zomhlaba oqhutshelwa elizweni laseRussia kulezi nsuku. Izwekazi lase-Afrika limelwe ngamaqembu amahlanu kule midlalo njalo phakathi kwalawa maqembu amathathu abalisa eleMorocco, eleNigeria kanye lele-Egypt adliwe kumidlalo yawo yakuqala njalo womathathu awazange yenelise ukuhlohla kodwa eleMorocco leleNigeria azihlohlile. Intatheli zindaba ezemidlalo uNesh Mgokoyarira uthi kuyadanisa indlela amazwe amele izwekazi lase-Afrika aqhuba ngayo yokumidlalo yezwe zomhlaba.
Ukudlala kwamaqembu amele i-Africa ku-World Cup kuyadanisa kakhulu kusikhangelele ukuthi ayahleleka noma khona ukuhlohla njalo indlela abadlala ngayo itshengisela ukuthi singamuva kakhulu njenge-Africa sikhangelele amanye amazwe anjengabo-Europe. Into engiyikhangeleleyo nje ukuthi isikwenze kube indawo yokuthi sizafunda sidlale kuhle lathi kuma-World Cup abuyayo.
Iqembu le-Egypt linqotshwe nge-1 kanyanga le-Uruguay ku-Group A, eleMorocco litshaywe nge-1 kanyanga le-Iran ku-Group B, kuthi ele-Nigeria linqotshwe nge-2 kanyanga le-Croatia ku-Group D. Namhla ntambama ele-Tunisia lizadlala lele-England emdlalweni wesibaya sika-Group G, kuthi kusasa ngolwesibili iqembu le-Senegal lizadlala lele-Poland kusibaya sika-Group H. Ngiyimele i-Studio 7 ngoBulawayo ngu-Joseph Njanji.
Awuthele kancane womzulu. Ehinkini pipapalaza, awuthele kancane womzulu. Ehinkini pipapalaza, awuthele kancane womzulu. Ehinkini pipapalaza, awuthele kancane womzulu. Ehinkini pipapalaza. Bemalume, enyele uthando jwala. Bemalume, yeyelu kandu jwala. Bemalume, yeyelu kandu jwala. Bemalume.
Sipinga kehlukani kesikhangele ebezikhokhela. Amabandla ezombusazwe akhala ngokwehluleka kweZEC ukuthi ibanikeze ugwalo olamabizo ababhalisele ukuvota ele-voters roll kuseselesikhathi. Umgcini sihlalo weZEC uJustice Priscilla Chikomba uthi uzaba lomhlangano lentathela izindaba ngomvulo mafiki wonke. Hayi ke silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Musithandekile mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.